Nangakwa ulecala elikhulu thina soze sikhohlwe sizamxolela umuntu uyaxolelwa kodwa asikhohlwa yiyo ispirit esilayo abantu bebathi vele aso bantu labana badinga ukuthi khona nabo beyibulala hayi babulala bani ngoba nakulabantu phela ababeshonile babethethe emadebeleland kulabantwana abathathwa ngamashona ngale lathi amandebele sathatha abeshonile so umuntu wonke lapha waselwa yiliqiniso elikhona kodwa ke umuntu angazabalekela icala lakhe gaxolise into ayenzayo kwakuyibuntwana ngathiyena kwakuyibuntwana Angazathi yena hayi kakwazi lokhu asengibe lesandla kukho. Pho ke waba lesandla kukho ngubani. Wayehlala umnankagwa lana lo sitting secretary kucommittee yona liyana eyiyo eyikhangela uhlelo lwegugraund. Yayona eyayithiwa yi-crack force. By then iqalisa ngangisesekhona ngu-Ami. Yayi-crack force. Besiyatrainela enyanga. So baningi abantu bakithi abalobelayo belobela enyanga ezandleni zikaparents uShiri lo. Kodwa bonke lokho bekhomandwa nguye yena umnankagwa wayephethe i-state security abantu babedobha abantu ezindlini ebusuku. Umuntu owonayo sibili okwaziwayo ngumnankagwa nge-state security ngisitho i-CIO.
Abanye abakuzana PF abaphikisana lo mnankagwa bayahleka bayathokoza bathi sokumtholile. Kodwa abanye bathi abantu labo bayakhohle ukuthi umnankagwa wayesebenzela umgabe. Umgabe yena lo abathi bayamsupporta bayamsekela nguyingqungquthela egugurawundi. Akunjalo na?
Hayi umnankagwa wayesebenzela yena ngoba laye wayekhethwe nguye phela engu-prime minister ukuthi khona lwane ebambilo luyani ugatsha omunye ebambilo luyani ugatsha. Kodwa kukhona sibilo okugcwalayo ukuthi abathokozeleli kuphela umnankagwa ukuthi khona sokumbambile laye. Wonke umuntu olaphana osefuna i-position bathi beshift ama-goals abo besuke kumnankagwa bayangenela yena umgabe kakhesi. So kukhona laphana ukuthi kakusela structure se-political party. Ngamandlwana abantwana umntwana laye uyakwanisa ukuthi ethi yena namhlanje ngubaba ezakhela odoli bakhe ngale. Yiso isimo sesikhona kuzana.